abebandla lezanti baqale ubudlongudlongo lobizo lo lapho ukhansila wendawo ahambe khona emzini wako-Ali lamanye amalunga ebandla elibusayo bachitha isililo lesi besithi abantu kumele bayebuthana kwenye indawo. Baqhubeke ngesiga lesi namhla batshaya amalunga omdeni njalo bathumba abangamathumi amabili laba abagoqela omama abalokhu bengaziwa ukuthi basiwe ngaphi lokuthi bakusimo bani ngokubika kwebandla le-CCC. U-Ali yena uthunjwe kumaviki amabili edlileyo ngumsolwa obikwa elilunga le-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Watholakala isidumbu sakhe ebulewe wajikelwa emthonjeni oseduze lomuzi kaJamba enyatsini ngensonto. Igqwetha lemuli yako-Ali umnumzana Job Scala uthi kulihlazo elikhulu okwenziwe ngabasekeli be-ZANU-PF.
ZANU-PF evela popular ZANU-PF member of parliament Shoseke Rua has mobilized the thugs who were gathered at Chikwana shopping center.
Ummeli we-ZANU-PF eseke ubuthanisa abantu ezitolo zakwaChikwana namhlanje ekuseni bahamba emfeni batshaya wonke umuntu okade ebuthene emfeni baxotshe izihlobo zika-Ali emfeni abantu sebebalekile.
We have told the relatives of Mob Nation Ali that we no longer want to see you here at this funeral. We are expelling you from this community. You must go away, and that is where we stand at the present moment. So,
kusikala uqhubeke wathi bazama ukuba amapholisa angenele abasize ukuze bathole isikhathi sokukhala isihlobo sabo.
We have already given instructions to the Zimbabwe National Human Rights, specifically Alex Mshakahama.
Bekumele sithole incwadi ukuba baxotshwe laba bantu sekudeza isikhathi sethu lokhu besigijimisa sesihambisa udaba lolo umthethandaba we-High Court.
Umsekeli wesikhulumeni se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa laye ubusolile kakhulu ubudlova athi benziwa ngabasekeli be-ZANU-PF.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi ZANU-PF yabulala uMoblessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso yikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa yi-boyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi yi-boyfriend yakhe njalo amapholisa senqaba ukuthi uvele kahle somuntu wezani? Bahamba ni kwi-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezani. Kulobufakazi obukhulu mdlani oko ebanjwa kulabantu abaningi abatshayiwayo.
Ebuzwa i-Studio 7 ngidlakela lolu isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthe nxa kwenzakale ngempela lokhu kumele abe-CCC bayemangala emapholiseni. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafaso Mgwadi laye utshelela umsakazo amazwi afanayo. Umdeni wako-Ali wona uthi umngcwabo usoze wenziwe andubana kubotshwe ababulala uMoblessing. Ukubulawa kukaMoblessing kanye lobudlova usobenziwe esililweni sakhe. Sokusele kakhulu nguZulu ogoqela abalweli amalungelo oluntu loZulu Makhaza kanye nabameli bamanye amazwe eZimbabwe agoqela awe-European Union loweBrithani. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlandolozi Dlovu.